sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 3 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
njengokhansela osephenduke kwisecond term, ikuthi kulezinto engangizithengelela ukuthi ngizenze ngesithemu yami yakuqala, ungabona ichansile uku-operator kwayo ngakufanananga lalokhu esicabanga singakangeni kukhansila.
Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje, bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe.
We are saying everybody in our view should be friendly.
eLeZimbabwe seliyilizwe elitsha, njalo kufanele eningi likunanzelele lokhu. eLeZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe akungabangani balo, kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela, labo abangafuniyo ukusebenza lathi asilandaba lapho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usencome eleChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe. Uwatsiso selungisiswe kakutsha wafakwa imitshina yangalezi nsuku unikezwe kuzithatha amandla zesibhedlela sempilo Central Hospital ukoBulawayo ngabe Dumi International Foundation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje, bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhansila angamashumi amane lasithupha afungiswe ukuqala umsebenzi ngosaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu wekhansili u-acting town clerk umnumzana Usaya Shisango. Abafungiswe ukuqala umsebenzi bathe beqeda ukwenza lokho bahle bakhetha umeya omutsha umnumzana Herbert Gomba osekelwa ngumnumzana Enoch Mupamawonde. Bobabili ngabomanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, njalo phakathi kwamakhansila afungiswe namhlanje ngabomanyano kulo yedwa owe-ZANU-PF kuphela umnumzana Martin Matinyanya onqobe kukhetho lokudinga omela umuzi weMbare. Ekhuluma emkhosini wokufungiswa kwamakhansilala owenzela esigodlweni sekhansili seHarare Townhouse, umeya Herbert Gomba uthe khathesi sokumele ukhansili adinge indlela zokutholela imali ukuze enelise ukuqhuba imisebenzi yokuthuthukisa idolobho leli.
Ladies and gentlemen, the city has got to come up with a transformational agenda in order for us to arrest the problems being faced by the city.
Idolobho kufanele libuyele ohlelo lokuguqula indlela ukansili asebenza ngayo ukuze liqede udubo elikhangelane lalo.
Umeya Gomba uphinde wacela uhulumende weZANU-PF ukuthi agcwalise izithembiso azenzayo ukuthuthukisa inotho yelizwe ukuze umsebenzi wekhansili lawo ube lula. Lokhu kugcizelelwe ngamakhansili akade ekhona emkhosini lo athe sokufanele kusetshenzwe elizweni kusiya phambili, hashi ukuchitha isikhathi kuphikiswana ngendaba ezingelani lokuthuthukisa impilo zabantu. Ukansila Gilbert Thamsanqa Hadebe uthe ukungasebenzelani kuhle kwamabandla eZANU-PF nabe-MDC kwenza ukuqhutshwa kwenhlelo zekhansili kube nzima.
Njengokhansela osephenduke kwi-second term, ikuthi kulezinto engangizithengelela ukuthi ngizenze ngesithemu yami yakuqala, ungabona ichansile uku-operator kwayo ngakufanananga lalokhu esicabanga singakangeni kukhansile. Uzabona ukuthi kulenhlupho lama-obstacles alapha lalaphaya, amanye ngepolitiki ngoba ominista kayisibo bethu, plus siyabe sisebenza lama-officials amanye angikhona asuka kuZANU-PF iphathi yabe yi-ruling party ngaleso sikhathi.
Ukansila Martin Matinyanya onguye oyedwa ongene ukansila engowe-ZANU-PF uthe akasoze ethusele ukuba nguye yedwa omele ibandla lakhe phakathi kwamakansila angamashumi amathathu lanhlanu waye-MDC Alliance. uphinde wathi unethemba lokuthi uzasebenza kuhle lamanye amakhansila njengoba ukuba kudayele ikhansili kungatsho ukuthi umele ibandla lakho kuphela kodwa kutsho ukuthi usebenzele wonke umuntu osesigabeni.
When we are at the meeting, we are now looking forward for safety.
Nxa sisenza imihlangano kakhansili siyabe sikhangelane lenhlelo zokuthuthukisa idolobho lethu. Ngakho abasoze bangilimazele ukuthi ngiyenza umsebenzi kakhansili. Siyabe sibantu banye sekungokwesibili ngikhethiwe ukuba ngukhansila. Ngakho ke nxa sisemhlanganweni sizasebenza sonke kungela dubo.
Ukansil Jenford Ngaziwure ukhalaze ngodaba lokupha ugatsha lukahulumende olwezinara amandla okuthatha imali kubatshayeli bezimota eqondane lokulungiswa kwemigwaqo, kodwa lo ngumlando obusithiwa ikansili ukuthi ilungise imigwaqo yona ingasiyo ephatha leyo mali.
We need to shift from the previous dealing whereby we used to blame central government for other failures which is able to deliver the people.
Njengekhansili kumele sitshiyane lokukhala ngohulumende ngoba ngilethemba lokuthi siyenelisa ukuthuthukisa idolobho sikundawo esivela kizo okuthiyene lohulumende okhatshana okhokhelwa yiZANU-PF.
Ukhansili weHarare ubika ethole incwadi lwemali engangezigidi phose ezingamakhulu amabili 180 million lokulungisa impompi zamanzi edolobheni leHarare. Lokhu kuzakuba ngumsebenzi wokuqala ozaphathwa inkokheli yekhansili entsha, ngakho uZulu ukhangelele ukuthi leyo mali izasetshenziswa njani ngesikhathi umkhuba wenkohlakalo ubhahile elizweni. Ngimele Studio 7 seHarare, New Gibson Pepe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqome eleChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe ngendlela yokuwathuthukisa, njalo uthi kufanele amazwe omhlaba alandele lesi sibonelo. Umongameli Mnangagwa utshele umsakazo weChina Global Television Network eBeijing kweleChina lamhla emhlanganweni osaqhubeka kulelo lizwe owe-7th Forum on China-Africa Cooperation Summit ukuthi eleZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe azimiseleyo njengele China, njalo alisoze lizihluphe ngalawo angafuni ubudlelwano lelizwe lakhe. Umhlangano lo uvulwe ngokusemthethweni namhla ngumongameli weChina uMnumzana Xi Jinping, yena onguye onxuse inkokheli zamazwe akuzwekazi leAfrika kulumbuthano. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa ngokugcweleyo.
We are saying everybody in our view should be friendly.
eleZimbabwe seliyilizwe elitsha, njalo kufanele eneni likunanzelele lokhu. eleZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe akungabangani balo kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela. Laba abangafuniyo ukusebenza lathi asilandaba labo. Saqhubeka sisebenza labasimekelayo. Izwekazi leAfrika lizadlala indima enkulu kuntuthuko esiyikhangeleleyo.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lemsakazo oChina ukuhlaziya ukuthi eleZimbabwe lingathola ubudlelwano bani kwele China. Sixoxe loMnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Kumele sikuvume ukuthi isummit leyo khona ibizwe yiChina, injalo ilama uzo wonke awe Africa. Okutshengisa ukuthi nxa iChina ikhangele iAfrika kayikumakumi ibe ngamazwanyanya namancane, ibona ilizwe elilodwa, njalo yona ibisikhangela ukuthi iChina provides the market. So kimi umhlangano weChina ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu. Ye, awusoze ukuthi kusasa bathi nxa bephenduka babuye bethwele amasaka emali, hayi. And China kayenzi njengamanye amazwe enjengabo-Britain nabo-America ukuthi lapha ukuthi ifake imali yayo kumele kube nama-conditions ama-human rights, ama-conditions lawa. Ubudlelwano leChina buqakathekile kakhulu.
Sizwile njalo umongameli weChina esithi ule mali ayibeke eceleni engange-60 billion, njalo uzayabela amazwe awona la kuzwekazi leAfrika kweminyaka emithathu elandelayo. eleZimbabwe lona lithemba ukuthi lingathola i-2 billion.
iChina ikhangele lokuningi eAfrika ngoba kulapho okutholakala khona wonke ama-raw materials afuneka ukuthi indasu ye China iphile konoke ukukhulumileyo mina angilaso isizathu songani ngathi ayiqinisanga iChina uyinazelele yiyo eyakhe isigodlo esikhulu se-AU usiya phambili eminyakeni lemithathu kungaba khona inguquko ethile nxa imali engange-2 billion ingangena eZimbabwe singakhohlwa belokuthi ivele ibhajethi yeZimbabwe sinamhlanje iyi-4 billion ukuthi leyo mali yabivele eChina iyabe ifake imali e-half the budget yeZimbabwe endeni
kodwa abanye bathi ele China landise ukuzinothisa lona
angikwalo kholokho kokuqala ngoba lokhu nxa uke walalela inkulumo eyenziwe ngumongameli we-South Africa lamuhla evala kahle kahle inombolo zobudlelwane phakathi kokuthengiselana kwe-China le-Africa unanzeleleke into eyodwa ukuthi i-Africa yona nxa ithengisa e-China ithengisa lokho kungathiwa ngama-raw material kodwa iChina nxa isithengisa e-Africa ithengisa ama-finished products i-raw material kayilamali kodwa okuqakathekileyo ukuthi thina nxa ithena izinothisa that is just notice
lo ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe sixoxelayo ekobulawayo
yebo 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 mtswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele
izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi iningi likhala ngokungami kuhle komnotho welizwe okuningi ngalolu daba sikuzweni kubathabile Masuhu
bekuyiziphithiphithi endaweni eziningi zelizwe abazali belungiselela abantwababo ukuqala izifundo kusasa abafunda behlala ezikolweni ema-boarding schools amabhasi abeduma ndawana yonke bephelekezelwa ukuyabagadisa lempahla abayazisebenzisa okwethemu yonke unkosikazi Geli Gandawa uthi ukubhadala ezikolo kuyahlupha ngoba abanye bafuna imali ibhadalwe ingxenye yakhona njalo intengo yamayunifomu ikhuphukile
okwesikolo ayisesilungiselele okunye ama-fees bathi bafuna ama-half down so ukuthi sithole i-cash emabhenki kuyahlupha so kamele sivuke kusasa siya transfer kumbe amanye ama-ecocashi bayavuma ezikuseya nesikolo but babe sebefuni lokhu zendliyana ibhila kuthwana inamba liyana ukuthi bayithole then umntwana usekwanisa ukuthi ayingena esikolo okwama-infomu ama-infomu akhwelile this term so sizathi bahambe lawo nalawo amadala sizathi sesithenga ukuya phakathi kwethemu khathesi hhayi asingezisenelisa konke futhi ukwazisathi sidobha amagrosari amanye then the fees yokuthi benelisa ukuthi bayangena eklasini
omunye wabazali unkosikazi noMagugu Mhlanga uthi ithemu iyafanana amatitshala kufanele afundise abantwana ngoba isikhathi asiguqukanga
so kuyafanana ithemu iyafanana whether short or long umntwana must understand ama-principles and carry on because ngazibe long kanti what does it change as we show what does it change my teachers must have purpose and focus they are there to teach
untombazana osafundayo uThoko Ncube uthi baphumule kakhulu ngekhefu njalo bakhangelele ukwenza kuhle kulithemu ezayo
sasiphumula from ukubala and all and then kathesi sesivile isikolo ya bese well rested we had time ukuthi siphumule and this term we expected that is pass because we had time
uBrian Moyo olova imihloliso kaform 4 uthi leli khefu ube lesikhathi sokudlala lokuphumula njalo ukhangelele ukuthi uzaphumelela nxa sesiyabhala imihloliso ekupheleni komnyaka Abazali abaningi bakhalaza ngokukhuphuka kwentengo yokudla lamayunifomu okubadalela ubunzima ekuvulweni kwaleyi themu. Abantwana abaningi baveze ukuthi bayikhangelele kakhulu lithemu njalo sebevele belindele ukuthi zivulwe izikolo ngemva kokuphangisiswa ukuvala ethemini lesibili elaqunywa baya kukhefu masinya ngenxa yokhetho oluqhutshwe ngenyanga kaNtulikazi. Abafunda emabhoding bayabuyela lamhla phambi kokuvulwa kwezikolo kusasa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla sikhangela ukufungiswa kwamakhansila ukuqalisa umsebenzi eHarare lakobulawayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakweleBhilithani unkosikazi Theresa May uthembise ukusekela imisebenzi yokuthengiselana lamazwe akuzwekazi le-Afrika ngamabhiliyoni edlula amahlanu amadola i-5 billion. Lokho ukutsho ekwethekeleleni kwakhe kwele South Africa ngeviki edluleyo. Wathembisa njalo ukuthi ilizwe lakhe lifuna ukwedlula eleMelika ngokuqinisa ukusebenzelana lamazwe ase-Afrika. Elemelika lona namhlanje belinanza ilanga lezisebenzi ele-Labor Day. Leli lilanga elabekwa ngeminyaka yabo-1880s ngokunanzelela ukuthi izisebenzi zazisebenza kwamahola alithumi lambili ngelanga zithola iholo eliphansi kakhulu. Okwensuku eziyithupha ngeviki ziphumula ilanga elilodwa kuphela. Inhlanganiso yeDumi International Foundation eyabunjwa isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani inikeze uWard 6 oselungiswe wafakwa imitshina yalezinsuku ukuziphatha amandla zesibhedlela sempilo Central Hospital logatsha lwezempilakahle. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Tap Mpilo Ward 6 renovated Ndlovu text. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje esibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo ngesikhathi umqondisi weDumi International Foundation umnumzana Dumisani Moyo enikeza uWard 6 kuziphatha amandla zesibhedlela logatsha lwezempilakahle. Umoyo ucele abesibhedlela ukuba baphathe kahle imitshina lakho konke okuhle okulungiswe kuWard 6 ethi isibhedlela singahlawulisi uZulu imali enenyi ngale indawo njalo ukhangelele ukwenza okufanayo eUnited Bulawayo Hospital kanye leThorngrove Infectious Diseases Hospital.
Ya, sicela ukuthi isibhedlela siphathe kuhle kakhulu izinto lezi esibanikeze zona. Lokuthi kasinikezanga isibhedlela, sizinikezile thina njengabantu njengabahlali bakobulawayo. Besicela kakhulu 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 ukuthi isibhedlela lesi iwodi lana iphatheke kuhle njengoba liyibonile besizama ukumaintaina ama-international standards which I believe we met.
Omele umabhalane wogatsha lwezempilakahle uDokotela Gibson Mhlanga ubonye isipho esihle sokulungiswa kakutsha kwesibhedlela ethi kuyinto enhle.
Ah, siyathaba kakhulu njengeministry. Impilo yesibhedlela sethu esikhangela abantu abaningi ngokuya kweminyaka because isibhedlela esayakhwa ngo-1957. Izinto eziningi besezifile. So siyabonga kakhulu ukuthi iDumi Enterprises ibuyile ukuthi izoncedisa ukuthi yenze ama renovations kuward B7. Balungisa into eziningi, balungisa amashawa okugeza khona ama-patients, bafake ama-bathtubs, bafake impompi zamanzi, bapendile imiduli, bafaka namakhetheni.
Umgcinisihlalo webhodi yempilo Central Hospital, unkosikazi Chelesile Moyo Ncube, laye ubonge isipho lesi.
Silokubonga kakhulu ngesipho lesi esivela kuDumi. Siyathaba njengesibhedlela and kuyesifisa ukuthi nga siyathola abanye bakithi abalomcabango njengokaDumi. Out there in the diaspora who can come back as an impact of a community yabo. Ngiyathemba lapha ababonile ukuthi ulungise njani iwadi leyana. He has uplifted it to world class standards and we are very happy as a community ukuthi he took time to come back abuye koBulawayo azinike isikhathi sokuthi abelapha esibhedlela abone khonokho okuyikokudingwa ngama-patients nokuthi akungabe kuyini okungenza kube ngcono i-recovery yomuntu ofikayo lapha embili.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube, laye ugcizelele amazwi kankosikazi Ncube.
Siyathokoza kakhulukazi, kuyasithokozisa njengecommunity yakoBulawayo yokubona isibhedlela sethu sempilo sivuselelwa sisenzeka. Siyabonga kakhulukazi laba abakwenzayo. And ngithi nxa ngikhangele ngibona iphupho lethu esiloko esaliqalisayo ngo-2008 sisithi we want to see the total restoration of Mpilo Hospital. We are glad ukuthi loko esibona ama-calls ama-responses loko esenzakala. This is really exciting. We are very happy.
Impilo Central Hospital yakhiwa ngomnyaka ka-1957. Imitshina eminingi kulesi sibhedlela ayisasebenzi, impahla eningi isiyingozi kuzigulane lezisebenzi. Inhlanganiso yeDumi International Foundation isebenzise inkulungwane ezingamachumi edlula athoba minwe mibili zamadola i-85,000 ekulungiseni uward 6. Empilo Central Hospital kusukela namuhla isilezindlu ezimbili zezigulane ezikuzinga lezibhedlela zomhlaba. Umphathi ntambo wakoBulawayo unkosikazi Angeline Masuku kunye lomqondisi wempilo Central Hospital babonye kakhulu umoyo bethi kuhle akwenzileyo, yikho ukusebenza umuntu ekhumbula ekhaya lokhu akwenzileyo. iDumi International Aid ikhuphe konke obesekudala kuward 6 yafaka impahla entsha lemitshina. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT libikwa liphakathi kokukhulumisana leZANU PF kunkulumo ezilakho ukwenza ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso ukuze umnumzana Chamisa aphiwe indlu lezinye imfanelo eziphiwa umuntu oyabe esebenze kuhulumende njengempentsheni. Umongameli Emerson Nanga kwakuviki edluliyo uvumile ukuthi kuyakhulunyiswana kodwa kazange agcizelele. Abazi ngokwenzakala ebandleni le-MDCT bathi inkulumo ezikhona zikhona mpela njalo zigoqela ukuphiwa indlu lokunye okungezelelwa umnumzana Chamisa loyabe ekhokhela amalunga edalele ephalamende ongewebandla lakhe. Lokhu kulandela imbiko ethi eleBhilithane yilo eligqugquzela lokhu ngoba kukhona isisekelweni salelo lizwe ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo uyanakekelwa ngukhulumente. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Waqale ngokumbuza ukuthi lokhu kusebenza njani kwelebhilithani.
Lowo muntu oyabe nguye okhokhela iqembu eliphikisayo uyaholiswa imali nxa ngingasaphambanisi kuhle. Ngibona ingane kakhesi yena ongani uyaphikisa lapha uJeremy Corbyn uthola imali engawa £175,000 ngomnyaka. Kuthi sikhangelele inani elingafika i-almost $200,000 American dollars. Uyaphiwa ulamahofisi, kulabantu osebenza labo ukuthi elungisini umsebenzi wakhe. Uyaphiwa abantu abamgcinayo i-closed security. Kuthi kunjalo uyanikwa amaphepha amaningi amanye ayimfihlo abonwa nguhulumende, abonwa nguye umkhokheli welizwe uPrime Minister, laye uyawabona. Kuthi kunjalo kuleyinye inkundla lapha e-England, inkundla engaphezu kwe-Supreme Court, Inkundla ujaji wayo oyihlalayo nxa ukuthi ihlezi leyo nkundla kuyabe kuhlele uChalimano ngikhona kuyabe kuyindlovukazi leyo kuthiwa yi-Privy Council. Naye umkhokheli weqembu eliphikisayo uyahlala phakathi kuleyo nkundla.
Manje ubona ungani kungasebenza yini khona lokhu kungafakwa eZimbabwe phansi kwesisekelo sombuso?
Okokuqala okuyamele kwenzakale ukuthi sibe leqiniso, sibe kwazi kube le more information ngatsho njalo ukuthi kanti bayabe befuna ukuthi umuntu lo ongokuthiwa uhwekhela ibandla eliphikisayo isikhundla lesi uyaso esithiwe engumuntu ophakathi ephalamende kumbe ngumuntu ongaphandle ephalamende, ngoba lapho ungathi uyakhanyela eBhilithane lo okhokhelayo uyabe ngumuntu uyabe le ndawo yakho imeleleyo esingathi i-constituency oyimeleleyo. Kodwa ekhaya njengoba kathesi nxa singathatha okukhona kathesi uNelson Chamisa kala indawo ayimeleleyo.
Manje ngokubona kwakho akungeke kwenza ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo esephiwe konke khona lokhu egcine engasafaki izifiso zabalandeli bake phambili ngoba uyabe sesuda phelisile?
Ye, ikhona leyo leyo ngozi, kodwa into yangikhona mfowethu sabe ngokuthi lapha sithe umuntu lowo unikelwe amandla lawo lesikhundla lesi ukubana ashushumeze uhulumende, hathi ukubana asebenze ngani laye. Eshushumeza uhulumende okunjalo kuyabe kufanele ukuthi sibone ukuthi ushushumeza uhulumende hathi ukuthi ufuna ukumgenqula uhulumende, kodwa ufuna ukuthi ngilikhangele ukuthi lenzani.
Lo mnumzana Bekithemba Mhlanga, ingcweti ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilithane. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu useveze ukukhathazeka ngokungenelisi ukunqoba kweqembu lakhe kwimidlalo emithathu edluleyo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders selihambe imidlalo emithathu lingenelisi ukunqoba njalo ngesonto lichaye ngelinkezi Platinum Stars nge-2-1 okuyimpumela echiye umqeqeshi walo uMatinda Ndlovu edidekile ukuba kuqhubekani.
We're not looking towards such kind of results.
Khangelelanga impumela efana lale kodwa kuvile kube khona izisakalo ezifana lalezi emdlalweni wenguqu ezidida lomqeqeshi eswele ingcazelo.
Iqembu lebhosi lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo lile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha, njalo ngempela viki ezayo libhekane nomdlalo onzima lapho elizadibana khona leqembu le-Dynamo senkundleni e-Papa Fields. Phezu kwengalane kule qembu le-FC Platinum lona elibhaxakulele eMutare City nge-6 kanya, njalo lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba nembili, kuthi elengeziyilo elihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi amahlanu lani. Endaweni yesithathu kule qembu le-Chicken Inn lona elibe ngujikelo bhanqa 1-1 le qembu le-Yada, njalo lile miklomelo ngamashumi amane lanhlanu. Ikanti iqembu le-Triangle lona liyale lilokhu lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amane lanye, loba nje linqotshwe nge-3 kanyanga le-Chapungu. Ngaphansi kwengalane ikhuba liyala lokhu litshona kumaqembu athele Shapani Mine kanye leLebulawayo City, wona ale miklomelo elitshumi lanhlanu iqembu ngalinye. Njalo ele Shapani Mine litshaywe ngeleZPC Kariba nge-1 kanya, kuthi eleCity lidliwe nge-2-1 ngeleDynamos. Amanye amaqembu ahlezi ngaphansi kwengalane ngabalisa eleMutare City yele miklomelo elitshumi lathoba nembili kanye leleNicru tele miklomelo ngamashumi amabili lane, njalo elinqotshwe nge-2-1 ngeleCapes United. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungisiwe ukuqala umsebenzi namhlanje, njalo bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqome eChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.